Esethula inkulumo yakhe kwabatsha beZimbabwe lamanye amazwe atshiyeneyo ebandleni leHarvest House International Church eJohannesburg, uMnumzana Maphosa uthe kulusizi ukuthi iningi lentsha lamhlanje sekungamavili acabanga ukuthi kufanele benzelwe phose yonke into empilweni. UMaphosa uthi ukuze intsha lamhlanje ihlakaniphe njalo isebenze nzima, kuyadingeka ukuthi bonke abakhulayo badlule ekuqeqetshweni kwesibutho okweminyaka emine ukuze bafunde ukumelana lobunzima bempilo.
Mabayeke ukuyilinda, bahambe bayoyizingela. Awulindi Springbok or Impala ize kuwe, inyama uyilanda ehlathini. Ngibona ukuthi izuku labo 17 hey, sifuna indlu, sifuna uyifuna kubani nje.
UMaphosa ufike kwele South Africa esasengumfanyana, lapho afike wahlala lokulala ezitaladeni okwenyanga ezintathu. Namhlanje usengusomabhizimusi odume kakhulu kwele South Africa, kanti njalo uselamankampani alitshumi lesikhombisa. Ukhuthaza abatsha laba ukuthi bengafuqelwa phansi ibuyanga njalo bengagijimela intokozo, kodwa basebenze nzima ukuthuthukisa impilo zabo lelizwe. Uthi ngalesi sikhathi intsha ye-Afrika jikelele inanza inyanga yabatsha ethulelwe isikhumbuzo sokubulawa kwabatsha ngumbuso wamabhunu kwele South Africa mhla ka-16 Nhlangula 1976. Abatsha kufanele bahlanganise amakhanda behlela abangakwenzela amazwe abo lezwekazi le-Afrika.
Ngo-June 16 isikhathi sokuthi ngabe manje sike izimbizo zokuthi sifuna ukwakhifona nayo inyulazi yasibulala namanje. Why singathandi thina njengabantu abamnyama sithi sifuna ukuyilwisa le nto liceda abomama bethu nabosifethu? Sibize amaNigerian aze la, sibize amaZimbabwe neze la, sihlanganise amakhanda sonke siyisizwe simnyama sikwazi ukuphuma nekhambi eliyi-one.
Iningi lentsha belikulo mbuthano lethule ukujabula okukhulu, laveza ukukhuthazeka ngembali kaMnumzana Maphosa. Waqala ngokulala emabholokhweni, kanti namhlanje usengumuntu olendiza mtshina yakhe lemuli yakhe nje kuphela. Omusha weZimbabwe Evans Mahopolo uthi njengabatsha abadabuka elizweni elobunzima sebethole ithemba lokuthi asikho isimo okufanele senqabele ukufeza amaphupho abo empilo.
Hatha ngizikhuluma ngiyakhola mpela ukubana nami isiphose book nami ngifana ngomuntu ofana naye inikizile ngathi amadlabuzane ukubana phela nami ngikhona ukuba umuntu onesithunzi ebantwini, umuntu okhona ukusebenza emphakathi, umuntu okhona ukuhlanyela back to the community. So ngiyakhola mpela ukubana uyakhe intwele.
Embuthanweni lo uMnumzana Maphosa uthembise ukuthi inkampani yakhe iza kupha abatsha abalitshumi ithuba lokufunda izifundo zemisebenzi etshiyeneyo. Wathembisa ukuthi abenze kuhle uzabacandela imisebenzi emakampanini akhe. Ngalesi sikhathi 7 Johannesburg, South Africa, New Benedict Nhlapho.